Hayi, akukhanya ukuthi eleZimbabwe selithole ukuphumelela kumbe okunye kungabangela ingqubekela phambili phakathi kobudlelwano babo leChina, ngendaba yokuthi kukhanya kunje abakhangela ngezomkhonomi bathi China yiyo nje elokhu ikhuthuluza umnotho waseZimbabwe kuma-diamonds lakwezinye indawo ezifana lazenezo. Asibone ukuthi izivumelwano lezi zisuka ziya ngaphi. Ngiphangise njalo ngithi akukho egcekeni ukuthi mhlawumbe singasoli China kulokho kumbe sisole indlela uhulumende weZimbabwe ayenza ngayo izinto zakhe njalo azama ngayo ukugcwalisisa izivumelwano azenzayo lamanye amazwe angaphandle.
Kungani uhulumende weZimbabwe engakubona ukuhlakanipha kokukhangela kwezinye inxa zomhlaba kulokukhangelela kwele China kuphela?
Ngibona ngani mina uhulumende weZimbabwe lo President Mugabe bayakwazi mhlophe ukuthi ubudlelwano babo lamanye amazwe angaphandle kweChina buqakathekile, njalo yikho kwenziwa amazwe amaningi emhlabeni adinga ukuthi aphumelele njalo ukuthi abantu babe lokuphila okunganeno. Kodwa phela bahlutshwa yikho lokhu ukuthi amanye amacele lawa nxa ubudlelwano lobu fanele vuselelwe kudingeka ukuthi kube lezi lokuntshintsheka okwenzakala kwezombuso welizwe okuyizinto uPresident Mugabe leqembu lohlangothi lwakhe lwezanu PF abangavumelani lakho. Ngakho ngibone ngani kuhlutshwa ngezombusazwe nxa sikhangela kwezomkhonomi kusegcekeni, njalo wonke umuntu uyazi ukuthi ukukhangela ehlangothi lolulodwa kakuphumelelisi lizwe.